Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi imigwaqo ibe emihle, ingalethela ingozi ezisiba lazo. Kumele sibebiseleni bonke abantu abasebenzisa izimota ukuthi basikhokhe imadlana omncane through ama-toll gate, sithuthukise sakhe imigwaqo yethu.
Umphathintambo wogatsha lwezokuhambisa umnumzana uBhethe Mpofu uthi uhulumende useza kwabela inyanga zonke izigaba zonke zelizwe imali ayithola kubatshayeli abasebenzisa imigwaqo elama toll gates.
Atsho ukuthi ke kulokhu kudlela ubaba uGeorge singabona ngani lokhu ele case ngathi bona ngani kulodaba kulo oludaba la ungcono ayikhokeke ke aye
Idale lomthethwandaba we-European Court of Justice lamuhla lwethule isinqumo sokuthi akumelanga mnumzana Guy's Georgias owayefakelwe izijeziso zenotho e-EU ahlawule ukubotshwa kwakhe e-Heathrow Airport eBrithani.
Isiphathamandla sebandla le-MDCT ngesinye esibikwa sifile engozini yokudilika kwesakhiwo esontweni ka-TB Joshua kwele Nigeria.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa umnumzana uBhethe Mpofu uthi uhulumende useza kwabela inyanga zonke izigaba zonke zelizwe imali ayithola kubatshayeli abasebenzisa imigwaqo elama toll gates ukuze izigaba lezi zenelise ukwakha lokulungisa imigwaqo ngesikhathi esifaneleyo. Lokhu kwenzakala ugatsha lolu lusithi luzwa kwengezelela amanye ama toll gates angamachumi amathathu kulawo angamachumi amabili avele ekhona ngendlela yokwengezelela imali yokusebenzisa kunhlelo zemigwaqo. Uhulumende uthi uthola imali efika izigidi ezintathu kuhlelo lama toll gates kodwa ayeneli ukuthi ithuthukise imigwaqo yonke elizweni. Umnumzana Mpofu uthi ugatsha lwakhe luza kwethula imbiko etshengisa ukuthi luthole imali enganani njalo isetshenziswa njani ukwenzela ukuthi abantu bezwisise ukuthi uhlelo lolu luncedisa njani ilizwe.
No, uhlelo lolu luzancedisa kakhulu ekutholeni imali yokuncedisa ekwakheni imigwaqo yakithi yonke emakhaya lemadrobheni. Kuyatshengisela ukuthi khona nxa sifuna ukuthi imigwaqo ibe emihle, ingalethela ingozi ezisiba lazo, kumele sibebiseleni bonke abantu abasebenzisa izimota ukuthi basikhokhe imadlana omncane through ama-toll gates, sithuthukise sakhe imigwaqo yethu. Into abantu abangayizwisisiyo abanye laba abahlala bephikisana lolu hlelo olungathi luyathuthukisa isizwe ukuthi khona even sicele abantu labo kuthiwa khona ngama-investors kumbama BOTs, ama-partnerships, abantu abazabhadala imali leyo yilizwe elicina zibhadala. Liyakhumbula i-Bay Bridge, i-bridge leyo esalithatha kuviki ezilishwana elidluleyo lakhiwa nge-5 million kodwa sithe sesiqeda ukulibhadala ngeminyaka eyi-20 sazozibhadale over $400 million. Kuhle ukuthi sizenzeleni izinto lezi sibe la ma-toll gates azancedisa ukuthi sithole imali siyenze imigwaqo, silungise imigwaqo yethu. Imali
le ama toll gates isebenza njani njalo iyawenza umsebenzi wayo?
Ama auditors ahlale khona njalo liyazi ukuthi ngathi izinara ihlale isitshela ukuthi imali ezitholakala ngeviki imalini, nama report lawo ngiyathola suku zonke viki yonke. Kuza kwenzakala ukuthi khathesi nje siqalise ukuthi ama-provinces siwanike imali encwe ngenyanga lokuthiwa ngama-allocation ngenyanga, into engaza kuyenzakale ukuze abantu bazi ukuthi imali leyo yenzani. Asike ukuthi kule mali eningi abantu babona imali idodwa ama-dollar lane-dollar kuthiwa imali eningi izaba ningi nxa sizaba lama-toll gates amaningi sibe njalo le migwaqo emihle abantu abazabona ukuthi khona imali eyisetshenzwa njani. But khathesi lokho kade sikwenza sasiqalisa sisazama ukuthi sibone ukuthi kusebenza njani, kuzaba lethuba lokuthi sitshele le-parliament ukuthi sisebenzisa njani lama reports abenikwa okwesikhathi esiyavumelana ngaso ukuthi uZulu azi ukuthi isebenza njani. Ngokuthi imigwaqo yakhe ikimili and ingaba mihle nxa singasebenza ndawonye sithuthukise. Ukuthi sibe sikhuluma sikhambelana amandla phela asincede ndawo.
Likhangele ukuthi likuqalise nini lokhu ukuthi linike ama-provinces imali?
Isesegudini le sifuna ukuyenza masinyane nje, but into ngifuna kuqala mbona ukuthi yena imali esikhona yimalini njalo ijongeni ukuze iseze khona. Ngiyakhangela sesimgwaqo thina esizenzelayo e-Airport Road siyazenzela umgwaqo lana, i-Ruwa siyazenzela. Ngifuna ukuthi kuye lakobulawa senze i-Airport Road, lokunye singakwenza ukuthi sivale imigwaqo amapoto lapho umgwaqo uqephuke khona emaceleni sifake siyivalavala.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu, umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa.
Idale lemthethandaba we-European Union Court of Justice lamhla lethule isinqumo sokubana akumelanga umnumzana Guy Georgias owayefakelwe izijeziso zenotho yi-EU ahlawule ukubotshwa kwakhe i-Heathrow Airport eBhilitane ngomnyaka ka-2007. UGeorgias owayengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa ilizwe ngaleso sikhathi wabotshwa okwesikhatshana wabiselwa kwele Zimbabwe aze atholakale ukuthi wayefakelwe izijeziso zenotho ezafakelwa njalo umongameli Robert Mugabe labanye bakhe bebandla leZANU-PF. Umthethwandaba lo uthe uGeorgias ongumnikazi weTrinity Engineering kwakungamelanga adlelane labantu abeZANU-PF abafakela izijeziso lezi nxa wayefuna ukuba abe lemvumo yokwethekelela amazwe aku-European Union. Idale lomthethwandaba leli liphinde lathi uGeorgias wahambisa udaba lwakhe emthethwandaba ongayisiwo, ngakho ke kwakumele abhekane lamadala emthethwandaba aweBhilitane. UGeorgias wayefuna ukuthi ahlawulwe imali engabikwanga ukuthi walahlekelwa ibhizimusi njalo kazange anikwe amaphilisi okumele awanathe ngesikhathi ebotshwe ngamapholisa. Izijeziso zenotho zafakelwa ababandla leZANU-PF abacatshangelwa ukuthi bakhahlameza uZulu eZimbabwe. Kasenelisanga ukuxoxisana legqwetha likaGeorgias okade ebambekile emthethwandaba we-EU. Kodwa ke uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Godwin Phiri, ingcwethi kwezombusazwe njalo kunhlanganiso ye-Insta Youth.
Ukuthi-ke ngoba uGeorgias ngiyabona ngani lokhe ele case ngathi bona ngani kulo daba silo oluzwakalayo ungcono aqhubekeke aye ku-court leyo omelayo kuyo e-Britain. Ngabonakala nakho-ke basimelele nje ukuzwa ukuthi kambele okuyikho kuliqiniso yikuphi. So ngibona lo muntu ukhangelele ukuthi indawo leyo ihambe e-court sibili kuyezwakala ukuthi kambele oseqinisweni wukuphi. Ukuqakatheke khonokho kuzanyelezana ukuthi nabo sasa sekwathi izizalwane zakwanye amazwe ukuthi kanjani ngakuhamba khona ngale kuyilo kusemthethweni kuyilo kungekho emthethweni. UGeorgias ngawaye kwazi ukuthi kulo mthetho onjalo naye mhlawumbe kwakungamelanga aye ukuthesta lowo mthetho ukuthi asebenza kumbe awusebenzi. Ngoba nakuthi umthetho umiye uthithi khona awuvumeli ukufika kulelo lizwe ngazifika uzabotshwa nathi kwizijeziso nje zelezo ezama-functions. Bona ngani laye kwakuyi-risk ayethatha ukuthi aye khona. So but still I think ukuqakathekile ukuthi ngahambe kuyozwakala sikile ukuthi leyo licala yini ifikile okusemthethweni kumbe kayifiko kwenze kuthi umuntu wonke abe clearly ngithuthi ukuthi izindaba ezinjalo ziphathwa njani.
Liyaphinda njalo idale leli lithi umuntu ongazani uhulumende olwisana loZulu kumele laye ajeziswe kwesinye isikhathi, ngakho yikho wapi wajeziswa khona ngale-ke eBhilitane. Akutshuthi ungathini khona?
Bonakale international law iyakuvumeza ukuthi kulamacala athize angadala uhulumende khangelane ezizalwane zelizwe lakhe nakuthi lezo ama-actions lawo angaphandle komthetho international law iyakuvumela ukuthi kube lezijeziso eziba khona. Kodwa kuhanzela njalo ukuthi uhulumende wezimbabwe laye uyakuphilisa lokho kuthi nakuqakathekile ukuthi kube nendlela yokuthi umthethwandaba uphumele edlozeni ukuthi kambe nqabo idlozi ngalolo hlobo zibanjwa njani. Ithelesingalo vele ithini kumele kuhambe njani.
lo ke ngumnumzana Godwin Phiri ingcwethi kwezombusazwe njalo ekunhlanganiso ye Insta Youth obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo zisemhlanganweni wensuku ezintathu okuhlaziya indlela ezingasetshenziswa ukuqeda ubuyanga obubikwa sebubhahile emadolobheni ikakhulu ebantwaneni ikanti iningi lalicabanga ukuthi kutholakala emaphandleni kuphela. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa kuza kuthi kufika umnyaka ka-2030 isilinganiso sabantu abangamashumi amahlanu ekhulwini 50% bazabe sebengabahlala emadolobheni emazweni abalisa eleZimbabwe, eleMozambique, Namibia, Mauritius kanye leSeychelles. Lo mhlangano oqhutshwa ngokusebenzelana kukahulumende lenhlanganiso ezibalisa eye-UNICEF leye-Institute of Environmental Studies, IES, owenzelwa ewoteleni yeHarare International Conference Center, HICC, uza ngemva kwendingisiso eyenziwa phezu kodaba lokuyanga emadolobheni. Lindingisiso yenziwe ukukhangela uZulu ohlala emizini emibili ehlala abaningi eHarare, eHighfields kanye le-Epworth. Obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ku-UNICEF unkosikazi Boiketo Murima utshelela umhlangano ukuba luhluzisiso lolu daba phezu kobuyanga kukhangelwa indawo ngendawo hatshi lokho obekusenziwa ngaphambilini. Umsekeli kamqondisi we-IES uDr. Janet Manjengwa yena utshele umhlangano munye ukuba lokhe lukhula udubo lobuyanga emadolobheni. Uveze njalo unkosikazi Manjengwa ukuba isilinganiso sokungamachuma yesithupha lantathu ekhulwini 63% salabo abaphila besemadolobheni kungabayanga ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukuswelakala kwemisebenzi. Wathi abaphatheka kakubi lobu buyanga sikhathi sonke kungabantwana abahlala emadolobheni ukwedlula abasemaphandleni. Umnumzana Libert Dube usebenzelana labe UNICEF kodwa engosafundela umsebenzi njengoba esaqhuba izifundo zakhe zemfundo yaphezulu. Uchaza ngokugcweleyo uDube injongo yalomhlangano lapho kuze khona inhlanganiso ezehlukeneyo eziphatheke kumisebenzi yokuthuthukisa impilo kaZulu.
Kodwa ikakhulu thina njenge-UNICEF njengoba sivele silabantwana ezinhlizweni zethu sithanda ukuthi sikhande ukuthi lobuyanga obukhona emadolobheni buphambanisa uphazamisa njani amalungelo abantwana ikakhulu amalungelo mhlawumbe endaweni ezokuhlala endaweni mhlawumbe ekudleni lokho abakudlayo. Yikho sikhethe ukuthi sikhande abantwana ikakhulu ngoba yibo abasesebancane abangelakho ukuthi bengayenzani ngoba bona basamele bekhangele lo ngabazali babo. Kodwa labo abazali ngaleso sikhathi njengoba kuyibo bahlala emadolobheni sananzelela ukuthi kabasebenzi njalo kukhona mhlawumbe izinto ezinjengokuguquka kwemikhathi ezingekho emandleni abadala mhlawumbe njengokuswelakala kwamanzi. Ukuswelakala kwamanzi lokhu kuyabe kusenza ukuthi amanzi engabi khona abantwana besiba ngabantu bangathola sebenatha amanzi angahlanzekanga bebese bethola imikhuhlane. So ngakho thina sithanda ukuthi sikhangelele kakhulu ukuthi abantwana bakhathazeke kangakanani ngenxa yobuyanga lobu obusemadolobheni.
Uveza njalo uDube ukuba injongo yalomhlangano yikuphathisana lohulumende ukuze uZulu afundiswe phezu kwendlela angazisebenzisa ukunqoba ubuyanga osebubhahile emadolobheni.
Njengabantu bonke abahlangane lapha abavela kuzinhlanganiso ezihlukeneyo sifisa ukuthi sikuveze siveze lobu buyanga kodwa ikakhulu umhlangano lo inhloso yangu ngokuthi sehlise lobu buyanga ngalokho ebesikuthi ukuthi i-resilience ukuthi abantu balungele ukuthi lezi zinduba abathi ukukhangelana lazo imisuku zonke bebe lawo mhlawumbe amandla okuthi bazivikele kukho. Sizama ukuthi sibumbe izindlela abantu abahlala emadolobheni abangazisebenzisa ukwenzela ukuthi balwe lobuyanga lobo sobuthe babahlasela.
Uphela ngolwesihlanu lomhlangano oqalwe ngolwesithathu lapho kukhanyelelwe ukuba kwenziwe izinqumo ezizasetshenziswa ukudinga indlela yokwehlisa ubuyanga emadolobheni. Ngimele Studio 7 iseHarare nginguMavis Gama.
Isiphatha amandla sebandla le MDCT umnomzana Greenwich Ndanga ngomunye wabantu abafe engozini yokudilika kwesakhiwo esihlala khona izethekeli zesonto yesinagogue Church of All Nations ekhokhelwa umprofita uTB Joshua kwele Nigeria. Imuli kaNdanga ithi imelele isidumbu sikamuyi obengusomabhizimusi kwele South Africa njalo engumgcini sihlalo wesigaba seMashonaland West oMDCT. Kubikwa kulabantu abangamachumi ayithoba minwe mbili eyithi abafileyo engozini le eyenzakale ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Abangamachumi ayisithupha lasikhombisa i-67 ngabavela kwele South Africa. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma usethumele amalunga ogatsha lwabahlenga abawele ingozi ukuthi bayephathisa ukuhlenga abangaba bengcwatshwe ukudilika komduli wesakhiwo lesi. Umprofita uTB Joshua uthi kwedlula indizamchina phezu kwesakhiwo lesi singakadiliki okungaba lokwenza ngokudilika kwesakhiwo lesi. Kodwa iziphathamandla zakwele Nigeria zithi sakhiwo lesi sasimele singangezelelwa sisiya phezulu okungaba kuyikho okwabangela lingozi. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa wazise kumaviki ambalwa adluleyo ukuthi abantu bengayi kumprofita uJoshua ngoba ele Nigeria ngelinye lamazwe abhekane lodubo lweEbola. Kubikwa kulabantu abedlula amachumi amabili abaya kwele Nigeria ngeviki inye. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi kuyamangalisa ukuthi abantu baqhubeka besiya ngobunengi kuprofita phandle kwelizwe.
Lusuku olukhona ikakhulu abantu bakithi bakhulolwa ukuthi uNkulunkulu oseNigeria ngumuntu ofanayo okhona apha eZimbabwe. Izimanga ezenzakala eNigeria nxa unokholo lwakho uNkulunkulu uyanelisa nawe ukuzenza izimanga.
Nxa sisizwa lina lizwe njani bakhona yini abavela eZimbabwe elizwile ukuthi bengaba befile engozini le?
Bakuphathi rafiko lokho esithindile silalele sikhulile ukuthi abangalini lekhona kodwa mama ngabe lekhona kwebe kudlaba into okuhlungu kakhulu ukuzisusize kakhulu ukuthi abantu bazisela khonani eNigeria. Ibe manje vele ngikamba lesikole kule bona lento njengazona lezi kodwa abantu bayo hamba besiya khona le ngibe ngikunde kwahlunga kukhulu ngalesi kafikele zwasifanele lesibili abakwazi ukuba abantu abayinqabe siya khona ukuthi beshoka kakhulu umthelo umuntu lathi
Hello, ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eRobulawayo.
Sezivotile kureferendum izizalwane zeScotland ezidingisisa ukuthi ziyenzeni ngalokho okufunwa ngabanye ukuthi bahlubuke eBrithani ilizwe libe lozibuse ogcweleyo. Kubikwa kulabantu abaningi abavotileyo abacatshangelwa ukuthi bedlula izigidi ezine i-4.2 million yalabo abanelisa ukuvota. UZulu uvote endaweni ezidlula inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha i-2600 lapho ebezikhangelelwe ukuvuma kumbe ukwala ukuthi ilizwe leli eselilobudlelwano leBrithani kweminyaka edlula amakhulu angama-3 370 xexebuke e-United Kingdom. Umbuzo obusemphakathini ukuthi kambe leScotland kumele lizivuse na. Okuhlolisiswe ngabacubungula izombusazwe bekutshengisa ukuthi bekunguchiki lobhanqa kulabo abafuna ukuthi iScotland izivuse lalabo abafuna ukuthi ibe lobudlelwano leBrithani. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Moyo owazalelwa eZimbabwe kodwa uselamaphepha aweBrithani.
Kungaba le problem mbijana ngenxa yokuthi abantu nxa bebambene izinto ziyahamba, but abantu bangaba divided into ziba ngani ziba le problem, ngoba mina into engiyibonayo kakhulu ukuthi akwaziwa ukuthi kuzahamba njani, ngoba iScotland njengoba likwazi bale oil eningi ngapha England akula oil, so angikwazi khonapho ukuthi kuzahamba njani iScotland ingaba independent.
Nxa sesikhangela ke umuntu onjengawe owazalelwa kwele Zimbabwe kodwa sihlala khona ngapho ke eBrithani njalo umuntu uhamba khona ngale njalo eScotland, kambe kutshona kuwe khonokho?
Akula mehluko kangako, ngoba iScotland ingaba le independence, uyakwanisa ukuthi ngiyekhona ngale ngiyevakasha kumbeni nxa kule business umsebenzi ngiyahamba ngiyesebenza mpendule. Mbonikazani kuzafanana njengamanye amazwe lawa awase-Europe, ngoba siyahamba khona ngalesi siyasebenza siphenduke kungala problem. Njengoba sengihlala isikhathi eside eBritain sengile citizenship yangapha, so sekufana lokuthi mina vele ngingumuntu ohlala vele e-Europe olamaphepha e-Europe, so uhambo lwami luba lula.
Ye, mase sikhangele vele singathi ke abantu beScotland bakhala ngani?
Hayi, abantu beScotland mina ngokubona kwami ikhona lokhu ukuthi bafuna ngesikhiwa bathi i-identity, ukuthi bazibuse bona ngokwabo, yinto abakhala ngayo. Njalo babona ukuthi bakhala ngokuthi eBrithani imisebenzi akula. Njalo into yangikhona ngangiyibonisisa mina kubonakala khonaphana ukungena kwama-stories baqalisa ukuwomisa izinto la abantu bahle bacabanga ukuthi hayi uncwela kusizibuse.
So kuyabakhathaza kakhulu.
Ye, kuyabakhathaza, kodwa mina ngokubona kwami ngoba vele ngisanda ukuvela eScotland khona ngale kuyafana lakhona lapho impilo abalayo, ngoba eScotland bona bangcono ngoba esibhedlela ngathi ama-prescriptions bathola mahara, whereas ngapha e-England siyabhadala.
Lo ngumnumzana Themba Moyo owazalelwa eZimbabwe kodwa osehlala oselamaphepha okwamanje aweBrithani obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
Amaphila ngokuthengisa isitaladeni sebesole kakhulu ikhansili yeHarare ngokudiliza indawo lapho ekade bethengisa khona, kanti koBulawayo lakho bakhala ngokuhlukuluzwa ikhansili yaleli dolobho. Okucunula abaningi laba ikuthi yikubanjelwa imithelo ephakathi kwe-$1 le-$3 ngelanga kodwa bengelandawo zokuthengisela ezifaneleyo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor weHarare umnumzana Peter Moyo lesiphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iZimbabwe Chamber of Informal Traders Association unkosazana Deborah Mukasa. Umoyo usungula lingxoxo laye esola umanisipala ngokuhlukuluza abathengisayo.
Ama-officials abe council bahlala phansi ku-head meeting yabo bakubona kufanele ukuthi khona bakhiphe abantu ababathi basebenzela endaweni abazange basithiwe. So thina konoko asikuthokozeleli ngani ngoba abantu bayadubeka lapha elizweni. Abantu abasebenzi. Khathesi abantu bayakwanisa ukuthi bahambise abantu ababo yezikolo ngemali yona leyo esuka khonapho. Yebo nje kunjalo lathi sifuna ukuthi kona laba abayabethengisa bathengisele endaweni abayabeziphiwe nguministerate. Ama-unions abo siyabe sifuna ukuthi kona babhadale imali elutshwane yona leyo sibe kwazi lathi ukuthi kona khathi abantu laba bangaki. Singabafake endaweni enje akungeke kwaba kuhle na. Laba-ke bangaki singabafake endaweni enje akungeke kwaba kuhle na. Asifuni ukuthi kona emadorobheni kuqiniswe kuyenza njengeNigeria iLagos yokuthi akusela nge-order. Sifuni i-order. Kodwa-ke sifuna ukuthi kona abantu barejiste. Sebe-rejistele njengakhonokho seze siphaphi indawo ezokuthi basebenzele. Siyakwazi njalo ukuthi kona khonapha kuma-local authorities bakhona amasela abahamba bethathele abantu abadubekayo izimali. Siyakwazi khonokho. Abanye sabaxotsha so siye sithi kona obuya bevelele umuntu amaziyo siphiwe elinye ibizo siza kukhangela khonokho sikuhlubungule sibone ukuthi kona kanti velene wayekuhambisa njani ukuthi athathele abayanga imali.
Umkasa otheni ngalolu da?
Hayi ngiyaluza sibili. Nxa ukhansela esitsho njalo ukuthi kwayenziwa kungala council resolution. So mina umlandu sengiwunika bona ama-councillors ukuthi kawahlale phansi le board belungisise lolu daba. Ngoba nxa sikukhangela shuwa ama-vendors ahlukuluzwa kanti ngempela. I-government layo kayikubone ukuthi abantu kabakho emsebenzini. Njalo kayikubone futhi ukuthi abantu laba kabazithandeli ukuba sendaweni yona leyo. Bafuqwa ngumumo welizwe okhona. Bafuqwa zindlala ezindlini. Bafuqwa kuswele izimali kathesi kulama-school fees. Yikho kukhozela khonokho ukuthi begcine besiyangena emgwaqweni. So nxa uhulumende wethu engakubona ekunanzelele khona lokho ebesehlala ne-local government phansi bekubone bekulungisise behlalise kuhle abantu kube temporary nje abantu bethole khonokho okuthi kungene elithunjini bebhadalele i-school fees kubhadalwe amagesi kubhadalwe amanzi abantu bethole nje i-decent living ukuphila nje okungconywana bona besalungisa. Ngiyakhumbula kule iphepha elakhishwa yi-government i-Zim asset le ayikasebenzi asikayiboni isebenza njengamavendors okuthi nga isiqalele ukusebenza maybe nga siyakhuluma sisithi abantu sebekhona basezindaweni bayasebenza kumbeni basemafektari bayaqala ukulungisa izinto kodwa akudla yikho ama-vendors asedivimela ngoba izindlala agijima asiyahlala nje lapho abafuna khona ukuze bethole imali zokuthi befide abantu ababo.
Kansila iyona imthelo eliyibambela abantu abathengisayo bakhala ngokuthi libamba imali ephakathi kwedola le-$3 ngelanga njalo bathi kabayenelisi. Otheni ngalokho?
Liqiniso abangeke bayenelisa leyo mali. Abantu ababhadalisa ama-$3 ngamasela kukansili khonapha. Uyabona into eyihluphayo ukuthi kona kulabantu abalutshwane. Abalutshwane akade beziyenzela into zabo ngendlela eqondileyo. Kodwa-ke abantu bakithi banodubo, inkalakatha yodubo. Bayayekela omunye umuntu ebuya eziyenza yena ukhansili ethi kona linike ama-$3. Mina imengizalulungisisa konke lokhu. Babe sebenike umuntu loyana ongasiye ekhansili. Abuye azigqokele i-t-shirt ebandla lakhe. Abuye abafake abantu abangabhadaliyo. Kugcine kungasela order. Kathesi abantwana kade benyathelwa ngezimota etawuni lapha ngoba kubeungela order. Siyazama ukuthi kona siphumise amakhombi baye ngale ku-holding bay kwenzela ukuthi kona abantu bahambe kuhle ama-motorist ahambe kuhle abayenza amabhizinisi bayenze kuhle. So nxa abantu berejistiwe siyabona ukuthi kona singabanike endaweni enje bayakhwana sibanike endaweni enje bayakhwana kodwa-ke bona bese sibarejistile bayekela futhi abantu labayana abangarejistanga bebuya bethengisele khonapho futhi bengakwanisi ukuyenza ulutho. So bayabe fanele ukuthi nabaripote kithi thina njengekansila ukuthi hayi lapha sokulabantu bona bazidihlende la bafokuyekela umuntu ephongukuyenza santana.
Akuyiagqibe ingxoxo yethu umkasa, kwenziweni ukulungisisa lolu daba?
Sakuqoqwe kulungisise phezulu amaphepha abo i-local government le-government itinte igugule imithetho yayo kade ikhona endulo kufana nelanamhlanje anje kade sesintshintshile kuqala sesisebenzisa izindola kade sesisebenzisa i-US dollar so lapho bakutinte kabasitrake
lo ke ngunkosazana Debra Mkasa wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Traders obexoxa lo councillor weHarare igama lami nguChris Gande Lilale
lami usithandekile Mhlanga sithi likhumbule ukuthi kule studio 7 live